Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngolesithathu mhla zilichomi lanye kumfumfu 2017 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu labano kwenza behlale kuma squatter camps ukuthi babangelwe nguhulumende weZimbabwe onganakekeli abantu babo. Kuthi lesi senzo siyisenzo sokuganga. Yikho ukuqala futhi kokurigama elections okwenziwa yiZANU PF ngoba iyakwazi ukuthi la abantu abangeke bayivotele kodwa bazovotela iopposition.
Iningi labantu likhala ngokwehluleka ukubhalisela ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo.
Akufazanga siye phambili ngokuthi ngishela kwethu. So sasesivumelana sizabuya sizohlangana lapha ngoba sasifisa abantu sizobatshentayi. So ukuthi esingayenzi sizahlala phansi silungiselele sibone ukuthi siyenza njani ngoba ngeke size sinekele yethu kuphosa ekhuluma into zakhe ezingahloniphi abantu beMandebele.
Amapolisa kobulawayo avimba ukutshengisela obekuqondiswe kumeli webulawayo South edalele eParliamente njalo engowe-MDCT umnumzana Eddie Cross. Abesifazana abadabuka eZimbabwe abakhokhela inhlanganiso eziphathisa uZulu ekhaya banikezwa imivuzo kwelebhilithane. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iningi labantu libikwa lisehluleka ukubhalisela ukuvota ngezizathu ezichiyeneyo kuhlelo oluqale elizweni lonke izolo. Kobulawayo khona abantu abahlala emikhukhwini labo bayehlulekile ukubhalisa ngoba bengelancwadi ezifakaza lapho abahlala khona. Kuvika unompumelelo moyo.
Uhlelo lokubhalisa ukuvota kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo oluqhutshwa ngesiqhubu luqhubekela phambili edolobheni lakobulawayo njalo ihlandla lakuqala lokubhalisa likhangelelwe ukuthatha amalanga alichumi lasithupha. Iningi labantu libikwa libuyiselwa emakhaya ngoba bengela incwadi ezikhombisa lapho abahlala khona loba nje inkokheli zezek zisithi akula muntu omele abuyiselwe emuva. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyabameli Human Rights Lawyers Network iyasisola kakhulu lesi senzo sokubuyiselwa kwabantu emakhaya bethi bazathatha inyathelo lokubona ukuba akulamuntu ozabuyiselwa emuva kusukela kusasa. Igqwetha elibona ngokuqhutshwa kwenhlelo eabameli Human Rights Lawyers Network umnumzana Thine Mukhwewa uthi izeki kumele ibone ukuba wonke umuntu uyabhalisa ngoba akusimfihlo ukuthi abantu abahlala emikhukhwini akunandlela zokuthi bathole isiqiniseko sekheli.
Sina njengamagqwetha amela amalungelo abantu akusithabisi ukuthi abantu bebegcotshwa endaweni zokubhalisa ukuvota ngokuswelakala kwamaphepha atshengisa ukuthi uhlala ngaphi. Abezeki bebemele ukuthi babone ukuthi ama-affidavit akhona labo komithi abadingayo babe khona lapho kubhaliswa khona.
Umongameli we-MRP umnumzana Mqondisi Moyo uthe okwenziwa yizeki yikuganga njalo yikuqala kokuqila kukhetho oluzayo.
Abantu labano kwenza behlale kuma squatter camps ukuthi babangelwe nguhulumende weZimbabwe onganakekeli abantu babo. Kuthi lesi senzo siyisenzo sokuganga. Yikho ukuqala futhi kokurigama elections okwenziwa yiZANU PF ngoba iyakwazi ukuthi la abantu abangeke bayivotele kodwa bazovotela iopposition.
UMandla Nkosi Mushwa uthe wehlulekile ukubhalisa ukuvota ngoba ubengela ncwadi ekhombisa ikheli lapho ahlala khona kanye lencwadi esekela eyekheli.
Ngibuyile ngifuna ukuzoregister so ngesilekile ngenxa yokuthi bengilesithupha ngingela phepha lamanzi le-affidavit.
osakhulayo ucelani moyo osuka esilobela uthe esigabeni sakibo bakhangelele ukubhalisa kunyanga ezayo ethi ngendlela abantu ababuyiselwa ngakhona emadolobheni kukhombisa ukuba emakhaya kuzaba phambili.
Kuzaba lama challenges athi zalungisiswa sikhathi njengoba kuregister kuthiwa kuphelwa ngoNovember.
Kulandela ukubhalisa kutsha abantu ukuvota ngaphansi kohlelo lwe-BVR ukuze ikhomishini yeZEC ibe loluhlu lwabantu abazavota. Iningi labantu lithi uhlelo lolu luze ngesikhathi esihle kodwa ukubuyiselwa kwabantu emuva ngoba bengela ncwadi isiqiniseko sekheli eyalapho abahlala khona kuzakwenza kukhanye angathi uhlelo lolu lubi. Abantu bathi uhulumende kumele akhumbule ukuba iningi labo alilazo lezo ncwadi ngoba kunguye obadilizela izindlu phansi kohlelo lomrambathwina. Ngimele iStudio 7 kobulawayo nginguNompumelelo Moyo.
Kunjalo nje eHarare abenhlanganiso ezizimeleyo uZulu kanye labamabandla ezombusazwe aphikisayo labo bacodoze ikomishini yezokhetho besithi yehluleka ukuqhuba kuhle ukuhlelo lokubhalisa abantu. Kuvika uMavis Gama.
Abelinye lamabandla aphikisayo eleMDCT bathi lokhu yisibonelo sabahlezi bekutsho ukuba ingazinikelanga ukulungiselela ukhetho ngokwaneleyo ikhomishini ebona ngezokhetho elizweni eyeZimbabwe Electoral Commission ZEC. Emhlanganweni nentatha lezindaba emahofisini esigodlo saleli bandla le-MDCT isikhulumeli salo umnumzana Obed Jaurura Gutu uveze ukuba kunengi okuphosiswayo ekuqhubeni lumsebenzi.
The unpreparedness of ZEC continues to stand out throughout the process.
Ukungazilungiseleli kwezethu kuvezwe sobala ekuqhutshweni kwalelo hlelo. Amakhulu abantu akanelisanga ukubhalisa amagama endaweni yeSt Eden Primary School esigabeni sesidunguza South.
Ophethe ezokuqhutshwa kwenhlelo ehlangothini lwabasakhulayo kubandla leli uDesmond Ncube uthi lokho akubaphathi kuhle njengebandla.
Thina njengebandla besilungiselele kakhulu ukuthi abantu bayibhalisa ukuvota. Bayosikhathazeka kakhulu ukuthi iZEC itshengisa ukuthi yona ayilungiselelanga lolu hlelo ngoba khanya endaweni eziningi ama-commissioners of vote kawakho labancedisa ukuthi baginde ama-proof of residence abantu.
Obunye bobufakazi asebebutholile ngokungaqhutshwa ngendlela kwalolu hlelo uNcubethi bubalisa obusemaphetshaneni anikezwa umuntu ngemva kokubhalisa okulotshwe indawo ezehluke kulalezo abavotela kizo kukhetho olwedlule.
Umuntu kumele aphiwe ipolling station eseduzane lalapho ahlala khona, atsho ukuthi aphiwe khatshana ukuthi uzadinga imali yebhasi kumbe ahambe umango omude ukuthi aye bevota.
Lanxa kungalesi simo abe-MDCT bakhuthaza uZulu ukuba aphume ngobuningi ukuyabhalisa, abekezelela lapho zidonsa inyawo iziphatha amandla zeZEC baze balithole lelo thuba. Uyakhunjuzwa uZulu ukuba athathe leli thuba asebenzise ilungelo lakhe ekuphathekeni kuhlelo eziphathelene lokhetho okuyiyo ndlela esemthethweni yokukhetha inkokheli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota? Uhlandla lakuqala eliqala emhla ka 10 kusiya kumhla ka 25 Mfufu. Kula ma centers alandelayo.
Madoda siyovota.
Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova. Harare Metropolitan, Chitungwiza. St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Airport, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mabuku Tafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikawan, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruwe North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Burungwe, Magunje, Central, East, North and West. Emashingo, Chirezi, East, West, South and North. Emwenezi, East and West. Chivi, South. Ematebelele and North. Lupane, East and West. Ebhinga, North and South. Ematebelele and South. Emzingwane, Matopo North, Lemzingwane. Ensiza, Insiza, North and South. Enkabazwe, Emidlands. Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chireya, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumuyi. Gokwe South, Gokwe Mapungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama centers elingabhalisa kiwo. Amanye ilakho ukuwathola ekhasini lethu ku website yethu ethi www.voaindebele.com.
Amapolisa eTshabalala koBulawayo namuhla avimbe ukutshengisela kwabantu abasola umeli weBulawayo South edalele ePhalamende olilunga njalo leMDCT umnumzana Eddie Cross besithi uthuke isizwe samaNdebele. Kubika uBathabile Masuku.
Amapolisa ahlonileyo avuke evimbe igalaji leTshabalala elithengisa amafutha ezimota lapho bekuzaqalela khona ukufola kwabatshengiselayo besiyaphelela emahofisini ekhansi likamsitheli okuthiye abakade befuna ukuphatheka bebuyele emakhaya belokudana okukhulu. Unobhala jikelele wenhlanganiso yebhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo onguye obeqoqe lokhu kutshengisela uthi kuyadanisa ukuba amapholisa abalele ukutshengisela bethi noma bemisiwe bazaqhubekela phambili kusuku abazaluhlela ethi ngeke bayekela uCross ethuka abantu.
Namhlanje bekufuze sizotshengiselela ukungasuthiseki kwethu ngendlela ethi Cross akhuluma ngayo. Manje abomthetho bathi akufazanga siye phambili ngokutshengisela kwethu. So sase sivumelani sizabuya sizohlangana lapha ngoba sizotshengisa abantu sizobatshela hayi sokuthi esingayenzi sizahlala phansi silungiselele. Sivonje siyenza njani ngoba ngeke size sinekele yethu Cross ekhuluma into zakhe ezingahlonipha abantu beMandebele.
Umongameli we-MRP omunye wabavinjwe ngamapholisa ukutshengisela uthi ukuvinjwa kwabo akubathokozisi njalo uCross abekwazi ukuthi kabayamukeli inkulumo yakhe.
Amapholisa isikhathi esiningi siwazi protector ibandla lezamphilo ngoba lawo sikwazi ukuthi ngawe ZANU-PF. Namhlanje siyazibuza ngoba okunye sikwaziyo ukuthi ZANU-PF libandla elingathakazeleli abelungu, libandla elalwa labelungu libaxotha ivini emapulazini lakumabhizinisi. Namhlanje siyazibuza ukuthi i-interest ye-ZANU-PF ukuze izodefenda umlungu lo okhulume kubi ngamaNdebele ekhuluma ngabantu abamnyama i-interest yabo kuyini ngezindlela futhi bayatsho ukuthi u-Eddie Cross right akukhuluma ngamaNdebele kuyinto eqondileyo lawo bayakusapota yikho bekhethe ukuthumela amapholisa ukuthi azosifika.
Isakhamuzi seBulawayo South umnumzana Melusi Chuma laye uthe kumzwisa ubuhlungu ukuba umuntu abamvotelayo usebathethisa aphinde avikelwe ngamapholisa.
Kusizwisa ubuhlungu ngoba abantu abasithethisayo ngabantu abazithi futhi bavotelwa eMathebeleland bese besehluleka futhi ukuhlonipha thina esabafaka esinkweni leso abasidlayo.
Osakhulayo uJoseph Phiri laye uthe kuyamzondisa kakhulu esola ukusekelwa kukaCross ethi kukhanya inkulumo yakhe ivunyelwa ngumbuso okhona.
Hayi, kuyasizondisa kakhulu ngoba thina size lapha sizokhuluma ngalo muntu owazi ukuthi asithethise. Kodwa amapholisa abuya azofuna ukuthi bona bamprotect. Singazi ukuthi ba-old one leyo okumele kuprotect onjani empilweni.
Kumaviki ambalwa adlileyo umnumzana Cross uchothoze kabanzi abantu beMandebeleni okuthiye iningi labantu licasukile bethi yikuswela inhlonipho. Abatshengiselayo bathe bazaqhubekela phambili bedinga imvumo yokutshengisela kungakhathalekile ukuvinjwa ngamapholisa. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Kulife Talk kulamhlanje kuhlelo lwe-Diaspora Forum sixoxa ngohlelo lokubhalisela ukuvota. Kambe isizalwane zeZimbabwe ezisemazweni achiyeneyo afana labo Botswana labo South Africa zizabuyela ekhaya ukuyabhalisa na? Tumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Amalunga abesimuslim abathathu abedlulisa amalawulo bafile ngemva kokudubula amabhomba lamhlanje esakhiweni esiduzane lenkamba yamapolisa esigodlweni seSyria iDamascus. Kufe njalo abantu mahlayana ababili ekade beduzane labantu laba. Lokhu kubikwe ngabogatsha olubona ngendaba zasekhaya kwele Syria. Luvikwa luqhubeka lusegudwini udaba lokuthonisiswa komlawuli wedale lephalamende kwele Indonesia ngamacala athile okungethembeki awe corruption. Amakhosikazi adabuka eZimbabwe aqondisa inhlanganiso ezijeneyo eziphathisa uZulu ekhaya anikezwe imivuzo kuhlelo lwe-Piper Awards kwelebhilithane. Anikezwe leyo mivuzo enconywa ngemisebenzi yawo emihle. Kubika u-Ezra Chisasibanda.
Lonyaka ngunyaka wesibili umkhosi wemivuzo owe-Piper uqhutshwa. Kunikezwa amakhosikazi asebenza encedisa uZulu oswelayo kwele Zimbabwe. Unkosikazi Titi Mambokati nguye wasungula inhlanganiso ethiwa Women of Purpose International ukuthi ihlolisise ibisibonga amakhosikazi asebenza gadalala ukuthuthukisa iziqinti zalapho abaphuma khona eZimbabwe. Yena uthi wacabanga lomcabango wokusungula lolu hlelo ukuze aphakamise lokukhuthaza abesifazane ukuthi labo baye phambili ngemisebenzi yabo emihle.
B is Purpose Excellence Recognition Award.
Imivuzo ephiwa yiBIPA kulapha engiqakathekisa khona omama kusengathi thina iqembu labomama abalinjongo. Ngoba siyazi ukuthi silabomama abaningi eziqintini zethu. Bakhona njalo abaningi abalemisebenzi elenjongo yokusiza kodwa ngabana kwamuntu ngoba funa bengadumanga kakhulu kuma-social media.
Unkosazana Vuyelwa Mabhena odume kakhulu kwele Bhilitane ngokuthunga impahla zabantu abadumileyo njalo lokufundisa abantu ukuthunga eUniversity yaseLondon. Uthi uthunga ethengisa impahla njalo enye imali uyithumela ekhaya lapha ondla khona lokugcina intandane. Omunye njalo othole umvuzo unkosazana Sazini Malaba wabomba iqembu lakhe labomama enkundleni yebulenjini yokuzithokozisa iFacebook elithiwa Mthwakazi Queens UK. Uthi bavumelana bengamakhosikazi ukuthi basize izalukazi lamaxhegu angasakhona ukuzigcina nokuzisebenzela. Bayancedisa njalo intandane bezibhatalela ischool fees ukuthi zifunde.
Ngabumba iqembu leMthwakazi Queens lapha eUnited Kingdom. So iqembu leli ngelabomama kakhulu abavela koBulawayo. Sabambana sabumba iqembu leli ukwenzela ukuthi sidinge imizamo yokubana sincedise abantu ekhaya eZimbabwe. So iqembu leli lakhunjwa ngo-2015 ngoNovemba. Sile 2 years siqhuba ngalowo msebenzi. Since 2015, sesiyenze into eziningi ezihlukeneyo. Sancedisa kuma-families ayethiwe ngabazali. Sancedisa njalo kulo student we-NASP school fees. Student lo uyi-open wabhala lintombazana wapasa kakhulu wasinika i-feedback yokuba naye uwenze kahle kuma-exam zakhe. So konke lokhu siyakubonga kubomama bemthakazi.
Imendulo ezinje zenza omama abaningi bazizwe bethinteka ngaphakathi ukuthi basebenze gadalala bancedise abaswelayo abanganakwayo kwele Zimbabwe. Unkosazana Mambokazi ukhuthaze wonke umuntu ongumama kulumcimbi ukuthi anganyamalali, ngabaphume basebenzele ndawonye njalo bancedisane ngamacebo ukuze bazithuthukise lokuthuthukisa izigaba zabo. Kukanya umama bayazi ukuthi ekhaya kusekhaya. Njalo abadala bathi iyazi lapho ophuma khona. Imele Studio 7 eLondon ngu-Ezra Jesus Banda.
Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, uPraxedus Jeremiah weStudio 7 uxoxele umnumzana Mpari waGwekwerere ohlala eNew York khonapha eMelika lapho afundisa khona ekolishini leNew York.
EZimbabwe ekhaya neminyaka ngasuka. South Africa kwisikhatshana kodwa ngagcina sengisekingapha eAmerika. Ngo-2012 lapho khona lapha eAmerika.
Wabuya ngomsebenzi, wabuya ngesikolo.
Usuke ekhaya bekusuka kokuthi khona kungasela nto ongayenza sibili ukuthi okungaphilisa imuntu. Ngaphuma lami ngayadinga umsebenzi e-South Africa, unesikhatshana ngasebenza khona. Kwase kuba lethuba lelo lokuthi ngibuye ngapha eAmerika.
Isibongo nguGwekwerere. Wena-ke uzalelwe ngaphi, wakhulela ngaphi, njengoba ngikuzwa ukhuluma isiNdebele esingela kugiliza?
Mina azalelwe eHarare, ekhaya kithi, vela koZimba, kodwa mina ngikhulele koBulawayo.
Wathi-ke sibuyile-ke ngapha ngase-America, ngilethemba waya lawo esikolo ukuze uthole umsebenzi ongcono.
Umsebenzi bekade ngiwenza, ngawuthola lapha. Kubana umbalisi fundele utitshala, ngisebenzi utitshala, afundisa e-high school, ngafundisa e-teacher's college, bese ngifundisa eChinoyi e-university ngisukele kule ekhaya.
Kwaba lula ukuthi usuke eSouth Africa uhle uthole umsebenzi wobabalisi, ngoba abanye phela bathi nxa beqala ngapha, engxenye oyakaqale akayenzi i-care work.
Kukhona okufunakala i-State of New York okumele ukwenze okukubale ube lama certificates athize. Ngayinelisi ukuwathola lawo ngase ngithole umsebenzi.
Kodwa kulula ukuthi ngemfundo yaseZimbabwe ilohlonzi na ukuthi ungenelisa ukuthi ubuye uzoba ngumbalisi eMelika?
Into ekhona ukuthi bathi nxa ubuya lapha lokho oyabulakho iy'ngwalo zakho olazo wena bathatha njalo bezenze i-evaluation bese bekutshela-ke ukuthi khona hhayi lokho lakho wena kufana nalokhu esilakho lapha, kusho ukuthi-ke uza ungenelisa ukwenza lokho. Thina esikufunda ekhaya yi-British system, ngapha ngale yabo ye-American.
Kukanti-ke thina vele asilamuli ekababa lomama kuphela, silawo ugogo, silabazukulu. Liyakhangela ekhaya njengoba umumo osumubi kangaka?
Philela abasekhaya. Ukukhula kwethu esithi nje ukuthi ngiyagcina abonye kabanye lapho. Kodwa lapha umumo usukhona-ke manje, ngoba ukuthi sokumele umuntu wenzele abantu abasekhaya okuningi okwedlula lokho ebesukwenza umuntu usesekhaya, ngoba umumo umi kubi kwezomnotho ekhaya.
Kodwa ngikhuthaza ubani ukuze abantu ekhaya bangawonakali, ngoba balo mcabango ukuthi thina ingxenye seyakuya kukha njengezithelo esihlahleni imali leyi.
Cabango lowo umkhulu kakhulu. Uyabona ukuthi khona nika umzekeliso walapha e-America. Nxa umuntu esithi esekhaya ngithumezela okuyi-50, nxa ekhuluma ngemali yena uthi okuyi-50. Ma ulapha e-America ukuthi ukuthole okuyi-50 lokho akulula. Abaningi nxa ungekho ku-contract uhola by the hour, ama-minimum wages ama-states alapha ayihlukene, $12, $7, $6 per hour. So uyabusebenza ama-hours amangaki ukuthi uthole okuyi-100 lokho okufunakalayo.
Umnumzana Mpari waGwekwerere, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Abalwela amalungelo abesifazana bananze ilanga le-International Day of the Girl Child namuhla bekhala ngokungaphathwa kuhle kwamankazana eZimbabwe. Omunye wabo ngunkosazana Linda Mpofu.
Xa sikhangele kakhulu umntana oyintombazana uthele luklubhu lapha kwelezimbabwe, abantwana abangamantombazana bayendiswa bengazange babuzwe, umntwana qukule kuthe siyayendisela exhegwini. Njalo futhi abantwana nxa sikhangele abangamantombazana balenkinga eziningi. Nxa sikhangele wona lawa ama-sanitary pads, idola lokuyathenga abalalo umntwana agcine esebenzisa ezinye izinto ezingamelanga azisebenzise. Umntwana oyinkazana afike uthwele ngokugadalala lapha kweleZimbabwe.
Ingaphakanyiswa njani, ingathuthukiswa njani impilo yomntwana oyinkazana?
Into okumele iyenzakale ukuthi nxa kunamalanga anje anjengawona lawo, wonke umntwana kumele bekwazi, kube yinto abayihlabelayo ukuthi namhlanje lilanga lethu. Njalo kumele kuhlale kuyenzwa ama-programs kakhulu. Uhulumende laye angatshona emelela ukuthi ama-NGO kumbe inhlanganiso ezizimele zodwa yizo kumele ziqale ukuthi zixoxisane namantombazana. Uhulumende laye kumele ananzelele ukuthi abantwana abangamankazana ubafaka kuqala, ngoba bakithi abantwana abangamankazana yibo abaphethe isizwe esilandelayo. Nxa singatshabalalisa umqondo nalo emantombazaneni, kukutsho isizwe esizayo kuyabe kungela sizwe kuzwa. So kumele kunanzelele ukuthi umntana oyinkazana uyafundiswa, atshengiselwe njalo ukuqakatheka kwakhe esigabeni.
Ekadeni umntwana ongumfana nguye obephakanyiswa kakhulu okwedlula umntwana oyinkazana. Kusanjalo yini kumbe isebezama nje abantu kubalinganisa sokulobubelo?
Kuseselomango sibili ukuthi abantu bafundiswe ukuthi umntwana ngumntwana. Ngiyananzelele sibili khona umama nxa ezithwele. Ungambuza ukuthi ufisa umntwana oyini, uyakutshela ukuthi ufisa ini umfana. Lakathesi khonokho kusesekhona sibili, kusamele kusetshenze gadalala ukwenzela ukuthi labo abantwana abangamankazana bazibone labo bengabantwana belingana labona laba bafana.
Unkosazana Linda Mpofu ulwela amalungelo abesifazana. Njengomkhokheli we-MDCT, umkhokheli webandla eliphikisayo kwelaseKenya, umnumzana Raila Odinga, sephumile kukhetho lwesibili lokudinga umongameli iRunoff esithi ufuna uhulumende eguqule indlela aqhuba ngayo ukhetho ukuze kungabi lokuqilibezela athi kwaba khona kukhetho lwakuqala. Lokhu kufana lokwenziwe ngomnumzana Morgan Tsvangirai ngo-2008. Sibuze ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda ukuthi kukhona na iZimbabwe engakufunda njengoba layo ibhekane lokhetho.
IZimbabwe kawufanelanga hlale phezu kwezandla futhi njengoba kusenziwa ukhetho ngemva kwesikhathi eside kangaka. Njalo sile experience ka-2008 mhlawumbe izinto zizahamba kuhle kumbe ukhetho luzenziwa ngendlela elungileyo. Okunye okufanele sikufunde ukuthi ukuphuma kukhetho kakwandanga ukuba le mpumela enhle, ikakhulu kasidlala kwezedemokhrasi, kawukhanya ukuthi kuzasiza abantu beKenya. Njalo nokuthi ungaphatheki kukhetho luka-2018 kungasiza yini abantu beZimbabwe, angiboni unceda kangako.
Amabandla aphikisayo eZimbabwe ahlezi ekhala ngokuthi afuna kuguqulwe indlela ukhetho oluqhutshwa ngayo esingathi ngama-reforms. Kungayiwa kukhetho engekho ama-reforms la, impumela ubona eyamukela yini amabandla la alubana ethe anqotshwa, kumbe kube le runoff ubona engena na kule runoff kumbe ubona esala njengobabu Odinga?
Ye, ngibona mina nxa bengena kuranofu bangayala bekhangela ukuthi mhlawumbe bazibona bengelathuba elikhulu lokuthi babe le mpumela. Bona khonokho kuyinto esingathiwa engabathwalisa nzima kakhulu, ngoba nxa beke bangena kukhetho ekuqaleni ukwala ukungena kuranofu akusuze kubasize kangako nxa bekhala emhlabeni besithi hayi kutho ukuthi lapha kube lokuqilana. Mina ngiqakathekileyo ukuthi basebenze kanzima ukuthi bathole ama-reforms athe xaxa bengangeni kukhethwe ekuqaleni. Bangahle ukuwathola bengangene lapho ngeke bathi sebengena kubaranof sebefuna ukuthi kube lomahluko omkhulu kakhulu. Khathi siyabona ukuthi eKenya ama-reforms atholakalayo ngama-reforms afunwa nguKenyatta, hatshi afunwa ngamabandla aphikisayo. Khonokho kutshengisa ukuthi abantu abasemandleni bathanda ukuthi basebenzise khonokho ukuthi balelokhu bebusa besiya phambili. Kufanele sikuhlakaniphele kakhulu lokhu njengabantu beZimbabwe singena kukhetho luka-2018.
Umnumzana Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.